Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Nkwenkwezi 2017 ngo Chris Gande uqolo ngumhla ka 8 Nhlangula 2017 igama ngu Chris Gande
lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje
elusizi kakhulu komo ngalokho okwenzakeleyo ikakhulu emulini zalabo mazimbabwena alahlekelwe impilo yawo kuleyo ngozi. Elusizi njalo kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela.
Kufe abantu abedlula amachumi amane lantathu engozini yebhasi ebisuka eHarare isiya kwele Zambia izolo ebusuku.
Injongo lapha ukuthi iParliament yeZimbabwe ibonakale iParliament yabantu uzulu wonke jikelele. Ikube sithethe sinxuse uzulu abuye azozibonela ukuthi iParliament indlubani.
Umlawuli wedalela eParliament umnumzana Jacob Mudenda lamuhla uphawule kusemthethweni umkhosi wokubonisa indlela idale elisebenza ngayo.
Oxotshwe esikhundleni sokuba ngumqondisi ogatsha lwe-FBI eMelika, umnumzana James Comey uphe ubufakazi edale lephalamende leMelika eleCongress namuhla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Kufe abantu abedlula amachumi amane lantathu 43 engozini yomgwaqo enzakale izolo ebusuku ngemva kokuba ibhasi ekade behamba ngayo iphume emgwaqweni yatshayelela esihlahleni. Ibhasi le ngenkampani yeKing Lion njalo ibisuka eHarare isiya kwele Zambia. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba utshele iStudio 7 ukuthi ingozi le ibangelwe ukuthi umtshayeli ubegijima kakhulu njalo le bhasi ibithwele abantu okwedlulise amalawulo. UCharamba wengeze wathi inani labafileyo lilakho ukuqansa ngoba abanye belimele kakhulu. Ingozi zomgwaqo zivamile kakhulu eZimbabwe ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ukonakala kwemigwaqo lamaphutha enziwa ngabatshayeli. Sexhume umeli wePinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda yena othi ulusizi kakhulu ngengozi yayizolo le.
Silusizi kakhulu komo ngalokho okwenzakeleyo. Ikakhulu emulini zalabo mazimbabwena alahlekelwe impilo yawo kuleyo ngozi. Silusizi njalo kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela. Sibafisela ukuthi ngabe bangaphangisa ukusila ukwenzela ukuthi beqhubekele phambili ngempilo zabo. Kodwa nje okubuhlungu ukuthi noma singakabi kwazi ukuthi kambe imbangela yalingozi kuyini, kuyacatshangelwa ukuthi kungabe kube liphutha lomtshayeli obegijima kakhulu wehluleka ukuthi enegoshete ikhona. Okubuhlungu ukuthi ngamaZimbabweni lawa akade ezama ukuya ezama nawo ukuthi edingele imuli zabo okokuthi nawo bethole ukuphila. NgamaZimbabweni akade siye eZambia siyazama ukuthi nawo bethole abangakuletha kuleli lizwe njengoba kungena namsebenzi ukuthi nawo bethole ukuziphilisa.
Ukhona ukuhamba ebusuku ungathi kusuke kube lamathuba engozi amaningi yini ukwedlula nxa umuntu etshayela emini?
Lelo liqiniso nkomo. Uyabona ebusuku into eyenzakalayo ukuthi okwakuqala ukubona kwethu siyabe singasaboni kuhle. Isayithi yabe singani indutshwana ukwedlula lo obona ohamba emini. ikakhulu lezi izimota zona ezithwala abantu abaningi. Siyakwazi ukuthi nxa behamba baye bejonge ukuthi laba bantu ababathweleyo befika ngale ekuseni beyenzeke lokho abafuna ukukwenza bese bephindela njalo ukuthi bengene ebhasini bephenduka ngapha. Kuyizindlela zokuthi beseve izimali ezilutshwana zona lezo ababelayo. Kodwa angikwazi ukuthi kungenziwa mzamo bani ukuthi mhlawumbe kulokuthi laba bantu bebehamba ebusuku bezama ukuthi behambe kukhanya.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda ngumeli wePinga North etale lePhalamende sixoxela eseGweru.
Umlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda lamuhla uphawule okusemthethweni umkhosi wokubonisa indlela idale elisebenza ngayo lapho agcizelele khona ukuqhakatheka kokusebenza abantu bebambene. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umdenda uthi lanxa amalunga edale lePhalamende evela kumabandla ehlukeneyo ezombusazwe ayamanyana lapho eqhuba imisebenzi yawo kumakomidi ehlukeneyo. Umkhosi walamhla umdenda uthe ubuqondane lokuguqula ubudlelwano phakathi kwedale lePhalamende loZulu kanye lokuba uZulu azwisise ukuthi idale lisebenza njani.
Injongo lapha ukuthi iParliament yeZimbabwe ibonakale iParliament yabantu uZulu wonke jikelele. Yikho besithez sinxuse uZulu abuya zozibonela ukuthi iParliament yindlubani njalo kwenzakalani eParliament ukuze uZulu ashuthiseke ukuthi nxa bekhethe abameli mabo babuya enkundleni enjani njalo bafika benzeni.
USenator Sithembile Mlotshwa weMathebeleland South ngumgcini sihlalo wekomidi ekhokhele ukuqoqwa komkhosi walamhla.
Ikho ke senginikwe lawo mandla sase sihlala ke njenge committee asempropose ukuthi na sifuna ukuthi iParliament iyazakala ebantwini and abantu bakwazi imbali sikhuluma ngembali yeParliament kwakusenzakalani kusukusela ngo-1980 kuze kufike namhlanje.
Uveza ukuba kungani luqakathekile kuye njengelunga ledale kanye loZulu wonke jikelele lolusuku.
Ngikhangela ukuthi nxa sikhangela imbali zama ukukhangela imbali asithi ke sikhangela imbali maybe yamaNdebele omama babengavunyelwa ukuthi bahlale bakhuluma izinto ezilengqondo njengalezi. So ngiyakubona ukuthi imbali yesizwe imbali yabomama isithuthukile ngoba mama sefanisa ukuthi bakhuluma ulutho lozakala.
Ummeli weWange West edale lePhalamende umnumzana Themba Mpofu yena ubekhalangela ukuthi iningi labantu elizweni alanelisanga ukuza kulo mkhosi ngoba kukhatshana.
Lapho sivela khona kakhulu ekhaya iproblem ngamanzi. Amanzi asihlupha ngalo indawo asilimi kakhulu ngale indawo yethu ngeyinkomo lezinyamazana. Ekulimeni lapha ukulima kulensuku yibhizinisi futhi uhulumente isincedise kwi-irrigation isincedise lakumadamu.
Abaphathintambo bengatsha zikahulumende ngamalunga edale lePhalamende kodwa bebengekho kulo mkhosi okudanise abaningi abekade bele mibuzo ehlukeneyo kibo. Kusenjalo amalunga eMbare Chimurenga Choir aze kulo mkhosi uzalibazisa uZulu egqoka impahla yebandla leZANU-PF axotshiwe ngemva kokhonona kwabebandla eliphikisayo ele-MDCT. USenator Ethel Mabhungu wakogudu ethi edaniswe ikwenza kwabeMbare Chimurenga ukuza begqoke izembatho zebandla khona kulusuku lukaZulu hatshi olwezamabandla ezombusazwe.
Israeli galia leyivele isiphathe kakhulu ngoba sibonile abantu begqoke irigalia sokukhanya ukuthi ngokayinye party.
Abedale lePhalamende babonisa uZulu imisebenzi yabo ukuchasisela uZulu okuphathelene lemisebenzi yalo kanye lokuba abameli bezigaba bahlangane loZulu. Abenhlanganiso ezisebenzisana labedale lePhalamende ezibalisa ele Southern African Parliamentary Support Trust, World Bank, UNDP lezinye bazile ukuzabukisa imisebenzi yabo kulo mkhosi ophela ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abesifazana bakobulawayo abalima izivande ngokuthelezela phansi kohlelo lweZimbabwe Development Democracy Trust lophathiswa ngemali inhlanganiso yeGlobal Development Group leSally Foundation bathi impilo zabo sezithuthukile njalo sebesenelisa ukuphilisa imuli zabo ngemva kokuthengisa izilimo zabo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ukulima uthengisa edolobheni lakobulawayo kuqhubekela phambili ngendlela ebukekayo. Abesifazana sebethola ukufunda inhlelo zokulima, ukupheka ijamu, ukufuya inkukhu lokunye osokulethela inzuzo imuli eziswelayo kunye labafelokazi. Unkosikazi Gladys Mpofu olima eSizinda Gardens kuWard 21 uthe impilo yakhe isikhuphukile ngenxa yokulima ethelezela ngamanzi adonswa ngempompi ezisebenzisa amandla elanga.
Inkinga esibe lazo ngezwa amanzi, lonyaka sibe lamanzi amaningi awezulu, kwasuka kwatota emasimini ethu kwaba manzi sibili. So hayi, khona siqalise nje kathesi ukulima.
Esivandeni sesizinda, ixuku labesifazana lifuya inkukhu ngemva kokuhlanganisa imali yenzuzo abayithole ekuthengiseni izilimo. Omunye wabafuya inkukhu njalo elima unkosikazi Agnes Phiri.
Amanzi siwathola ngesula yona le. Nxa kulamayezi awaphumi, kodwa manxela ngalichisa adonsa sibili aphuma manje. Ziyasinceda ukuthi siyazuza imali esinkwa. Kwesinye isikhathi uzuza imali yokubhada amagetsi, kwesinye isikhathi uzuza imali yokuphosela irenti.
Ephumula South Ward 27, unkosikazi Simbisayo Ndlovu uthi umsebenzi uqhubeka kuhle sibili, udubo nje ikuswela abathengi lamasela abathwalele ubhulo.
Silimi lettuce about 38 beds, kodwa i-challenge esilayo siswela amabhaya. Isalima lechomolia manje isela vele sesifile lapha engadini. Asila kuthi singazuzumzuzo lapha. Ilethisi leyana vele siwona khala vele sisikasa sekuvuthwa sirayithi, but seswele buyer about $300 singathengisa yona.
Unkosikazi Priscilla Dube olima kuward 19 ulime amatamatisi lebeetroot, yena ke ukhala ngohlupho lwamanzi.
Inkinga esihlangana lazo kakhulu ukuswela umquba, kodwa ikakhulu siswela amanzi. Amanzi wesiwaswelayo ngoba nayo impompi yethu ikhipha amanzi kancane kancane, so kuyahlala isikhathi eside ukuze sizuze amanzi. Kungaba lamayezi imthina wethu lo uyabe ungathathi ukuthi upompe amanzi bese siswela amanzi okwamalanga.
Osebenzela kuward 9 unkosikazi Jerita Siziba uthe ngaphandle kokulima uyathola njalo ithuba lokupheka ijamu athengise.
Uhlelo lokupheka ijamu liyanceda sibili ngoba abantu abamkabalamba endlini. Ngingathengisa ngiyakwanisa ukuyothenga lami ukudla kwabantwana, ngiphinde ngithengise ngiyothenga futhi amanye ama-ingredients ngizopheka futhi okunye.
Ukulima izivande sekuthuthukise impilo zabesifazana edolobheni lakobulawayo, bethi kungaba kuhle uma uhlelo lolu lungafinyelela kuzo zonke iziqinti ezweni ngoba kulempilo ekulimeni. Inhlanganiso yeZDDT iphakathi kokudinga imali ukuba ifinyelele zonke iziqinti zakobulawayo. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Oqotshwe esikhundleni sokuba ngumqondisi wogatsha olubona ngokucwayisisa amacala ezinga laphezulu eMelika olwe-FBI, uMnumzana James Comey uphe ubufakazi bakhe edale lephalamende leMelika eleCongress namuhla ngokuxotshwa kwakhe lodaba lokucwayisiswa kokungenela kwele Russia kundaba zokhetho lweMelika. Ukhomi yena oxotshwe esikhundleni lesi ngomongameli Donald Trump ngenyanga edluleyo utshele amalunga edale ukuthi ucabangela ukuthi uTrump wamxotsha ngoba eyale isicelo sakhe sokuthi iFBI ichiyane lokucwayisisa umcebisi kaTrump uMnumzana Michael Flynn ngobudlelwano bakhe leziphathamandla zakwele Russia. Ukhomi uthe njalo uhulumende kamongameli Trump waqamba amanga njalo wamngcolisa igama lakhe ngokuthi wayemxotshele ukuthi wayengasalalelwa lokuhlonitshwa ngabanye bakhe ku-FBI. Ukhomi uveze njalo ukuthi wayebhala phansi konke ayekukhuluma elo Trump emihlanganweni ababeyenza ngoba wayengamthembi. Kodwa uthe kazange enze okufanayo emihlanganweni yakhe lomnumzana George Bush kanye lomnumzana Barack Obama besangomongameli ngoba kwakungela sizatho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzincube.
Ngokubona kwami mina sibili, uKhomi lapha ngibona embethelele kakhulu upresident uTrump, uzikhulumele ethibula iqiniso. Into azikhulumayo into zonke nje esizibona everyday khonapha kunews. La uTrump nje wazikhulumela sibili nje iqiniso, ukuzikhulumela ukuthi khona undoda lo ungani ule dayaziyo. So yiko wamenza ukuthi wamxotsha vele ngoba wamxotshela khonokho ukuthi usezayidubula indaba le. So uKhomi lapha sevele sezikhulumele nje sobala into zonke yini uyazichazela nje sibili ukuthi kuxotsha kwakhe. Yabona ama-excuses wonke wona la aphiwa ngabo-Trump ukuthi khona bamxotshela lokhu, la uyazikhulumela ukuthi ayisikho lokhu engabe langixotshela khona because into le yinto eyenza la kudala into zako-Clinton le. UKhomi uxotshelwe nje kuphela ukuthi indaba ye-collusion lama-Russians ibisidubuka. UTrump wathi wabona ukuthi la the best thing ukuthi ngikhiphe uKhomi. Yikho kade siloko si-investigator kunje. But iqiniso lona livele likhona.
Kodwa Ncube ukhulumile uKhomi njalo ukuthi umnumzana Trump okwamanje kacwayisiswa. Akula cala abhekane lalo.
Yes, liqiniso sibili lelo because iqiniso lakhona yikho belizama ukuthi khona beze befike kilo because uyabona ukuthi uziye fike eqinisweni eli-classified kule process yakhona. Yikho khona okwathatha about 7 years ukuthi khona uNixon la ye indaba yakhe iziqini idubuka. Uyabona, it's a process that takes a long time and there's little small laws here and here to kind of delay tactics njengoba sibona khonapho ukuthi uTrump wagcine faye uKhomi uyabo ngokuyi-delaying tactic khonokho. So eventually kuzadubuka but khonokho nje kuphela ukuthi i-process yokuthi uzufike kuma-classified documents ona ukuthi hayi nanku. But sesifike emaphethelweni akho because nxa sokulo special prosecutor, u-special prosecutor lakho khona ukuthi u-independent nanku uyabe cele ezinye izinto ezingeke noma ezi-classified ezinye akwanisa ukuthi abe lakho ukuthi azithole.
Umnumzana Muzincube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngemizamo yokukhanga abesifazane ukuba bangene kwezombusazwe njalo bavote kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Sekusele phose umnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli egoqela abameli bedalela eParliamente lamakansila. Kodwa akukabi lesiphithiphithi esande ukuba khona phambilini kokhetho nxa sekusele isikhathi esingaka ukuthi lwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ilunga lebandla le-National People's Party umnumzana Maxim Kandla endawonye lomkhokheli webandla le-Agenda for National Salvation i-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu onguye oqala lingxoxo.
Isizwe lesiyijayele ukuthi abantu kasikaze sikhalale ukuya vota ngenxa yokuthi kuridiwa ama-election. Iminyaka yonke engu-17 lokhu sasiqalisa ukuphikisa izanu ngokuqhubekayo. Kusukela ngo-2000 buze ukuthi esisikufundile kulokhu kuyini. Okwakugale engakutsho mina kubalaleli ukuthi izanu ivele ijayele ukuthi bayakwazi ukuthi abantu abuyavota and kumele silaphi. Kodwa nakhesi ngibona kuqakathekile ukuthi sibambe into leziqine ngamandla ukuthi uqhutshwe ngendlela eqondileyo engalasimelemene and laba ukhetho lolu izeki ehlukane nezano ingabi yinto isangisezano kokunyawo lwezano. Kona lokhu okuneke unye sikubonayo okufana nokuthi kathe singikhuluma lawe baba uGandhi use-America ngisizikhonze saleli lize engalilayo. Ilizwi lami umbono wami awuthi uzwakale kumbe ku-ZTV. Ngenxa yokuthi vele sijayele ukuthi i-TV sesiba yiZanu PF Broadcasting Corporation. Ye-ZTV ibe yinto yeZanu PF. Lama-newspaper la kuthiwa ngakwe-prostate abe yizinto zeZanu PF. Lokho vele kutshengisa ubugcwelegcwele ukuthi abantu abaphikisayo bengaziwa nguZulu ukuthi uZulu abe lakho ukukhetha ukuthi esikwaziyo ngaleli bandla yilokhu esikwaziyo yilokhu ngoba siyakuzwa kuyaphuma emoyeni kodwa thina sikukhetha lokho khonokho nje ukuthi bayakuvalela khona lokho and izeki kayishuto ngakho.
Hayi, kuyezwakala. Wena-ke Mnumzana Mkandla ubona njani udaba lolu lokubana abamabandla aphikisayo yibo abenza abantu bagcine bebona ungani ukuyavota ukuchitha isikhathi?
Ukuyavota kasikho ukuchitha isikhathi, njengalokho kuyabe kukhulunywa. Ngoba nxa kuyikuchitha isikhathi, plan B bani abalayo bakhuthazane ebantwini. Okukhona ukuthi abantu kabangene phansi bekhankase ukuze bevota bonke, bekhuthaza abantu ukuthi kabayevota. Lokho kuthiwa khona labantu sebeqilile kumbe sokuhambe njalo okwezanu, khathesi vele asikhulumi ngakho. Okukhona khathesi asiqinise nama-structures, abantu besukume ngobuningi babo bevota. Njalo kasidilizenini amachiba ukuthi lolu lechiba lakhe laphana, lechiba lakhe laphana, asisoze vele lanxa izanu ingazozirike. Kodwa-ke sizakwenza ukuthi sizidlise, siwini sizanu ngenxa yamachiba asesabalele kakhulu. Ngakho-ke ebantwini mina ngikhuthaza ukuthi abantu abasukume ngobuningi babo bevota. Kuyisixwayiso esikhulu ukuthi khona abamabandla bebethi wona hhayi babe betshela abantu njalo isikhathi sesekhona, kodwa-ke bangaze betshela abantu into ezakwenza ukuthi khona begcine abantu bengasasukumanga ukuthi bevota. Nje sithi hhayi vele izanu sesatshela ukuthi seyaqila kudala, pho-ke sesigoqa izandla sihlale. Lo nyaka kulo nyaka ngom-2018 uyabuya, asoze sikhulume emoyeni ukuthi kwini okuzakwenzakala. Abantu kodwa bazadimanda i-right yabo ukuthi bavotile njalo bawinile.
Kuyini kahle kahle okungayenzakala nxa ukhetho lungenziwa? Imithetho inje, izekhe ilokhu ingani ngezanu PF lokunye okunjani?
Ukuthi ihlala itshontsha amavoti ikho abantu kokurejista ukuvota bame ngokuthi asilavoti ezamboshakala, asilavoti ezatshontshwa izanu PF. Khonokho kuzakwenza kuphela kusenxa ukuthi izanu iba njengamandla ukuthi imithetho ukuvota ibe yimithetho leyo njalo ingasekeli ibandla elithethwe njezanu PF. Yikho nxa ukuthi abantu sibambanisa lezi zinto zombili ukuthi sifuna ukuthi sidese siye vota, kodwa asifuni ukuthi kuphinde kwenzakale futhi esesisakubona kusukela namhlanje kubuyele emuva. Umnyaka ozayo abo umnyaka ohlukileyo kula yonke iminyaka ukuthi izanu kayibanje ngamandla. Into engiyicabangayo lapha yikuthi ngoba sebejayele ukuthi sihlale sikhupha kuma-independent district lapha lana le-Voice of America, kodwa akulanto eyenzakalayo. Kuyithi ukuthi abantu bathengisele into engicabanga lapho into yokuthiwa yi-civil disobedience. Akuna muntu amabandla amanye amaningi akafuni ukuthi ukhulunywe ukuthi kube ne-civil disobedience, ukuthi abantu abasoze abantu bezatubekelele nje befika elections abantu sisithi simobilayizile ukuba yivota.
Mnumzana Mkandla, eminye iminyaka siyasibona abantu isikhathi esinje vele sokuphithizela, kodwa amabandla aphikisayo kunye leZanu PF belokhu bengani isikhathi sikhona, uthini yalo?
Hayi, kathesi amabandla wona ngokwawo kabonakali sibili, bazibona ngazani isikhathi sineni, kodwa kusela sikhathi. Njalo kabakhangele ngaphandle kwesikhangela isikhathi sona ngokwaso, abakhangele umumo ongaba khona phakathi, ngoba layo undoda yena lokho esuthunela abantu ngobuqili laye futhi umzimba wakhe kawumanga kuhle. Khona kuyale kuyabangela ukuthi khona u-18 angakafiki yena lwana kube lokunye kuyabe sokwenzekile. So sekudingakala ukuthi abantu behlale belungiselele ukuthi ingayisithi isikhathi kukhona okungenzakala.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla, ilunga lebandla le-National People's Party, obexoxa endawonye lomkhokheli webandla le-Agenda for National Salvation, i-ANSA, umnumzana Moses Mzila Ndlovu.
Omunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abaza ngapha eMelika ngeviki ezayo ukuzequba izifundo eziphathelane lobukhokheli lezamabhizimusi. Umnumzana Gilmore Moyo uthi uyajabula kakhulu ngaleli thuba ngoba lizamthuthukisa kundlela aqhuba ngayo ibhizimusi lakhe. Asizweni exoxa lo Mike Wobe wo Studio 7.
Okwakuqala ukuthi azonje nxa umuntu omtsha nje abantu bekuqasha bekumelwa ezenzenjalonjalo, but sesefor mina yini into engiyikhabelayo ukuthi out of abantu abayi-2680 aplayako eZimbabwe babona mina yena umuntu obehamba ebe one of the 60s abahamba. So ngithabe kakhulu, but at the same time kuphize into opportunity ukuthi nami ngomuntu omusha kuyangikhuthaza, but at the same time kungikhuthaza nje ukuthi ngibe umuntu olokhu epusha imisebenzi yakhe senze okunenye.
Ngaphandle kokuba yingcwethi kwezokuthunga isigqoko, awungitsheleke bhuti wami ukumsebenzi onjani?
Mina actually ayikho fashion designer. Mina into engiyenzayo yimi umuntu obetween fashion designer lama the consumer, obetween the fashion designer and the supplier of clothes. So mina umsebenzi engiyenza, I link up ama fashion designers. I'll say ukuthi ngi fashion facilitator, ngoba ama designers akula design amaningi ama designers aphuma eshowcase outside Zimbabwe babuya through mina. So yimi engilink up ama-designers lama-clients elinkapha ama-designers lama-market and lama-stockers. But besides kolokhu nje umuntu la osebenza kakhulu ku-PR and brand yekuzile i-agency yamina le kuthiwa yiyona agency le yenza khonokho okulinka apha ama-designers with the client and with ama-stockers.
Ngombono wakho kuyini okwayenza ukuthi bakhethe wena ukuze ube ngomunye wabasakhulayo ozabe kulo kuhlelo lolu kulo mnyaka?
Alright, I think why ngaba ngumuntu o-outstanding kakhulu ukuthi mina njengomuntu ngumuntu o-practical with imisebenzi. Umuntu ayikho umuntu okhuluma ngemisebenzi yami, but umuntu oyenza. So bona badinga abantu abatsha abane-initiative, abantu abatsha aba-forthcoming and forthgoing.
Ukhangelele ukuthi uzabe ufundani kuhlelo lolu okuza kusiza emsebenzini wakho?
Mina kwakuqala into engiyithakazelela kakhulu ngama-collaboration. So firstly, into engiyithabelayo nge-program le. And secondly, just it presents an opportunity ngesikhulu njengomuntu ozakwenza more projects and ihambe eZimbabwe.
Umnumzana Gilmore Moyo ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lithiye njalo indlebe kusasa lizwe sixoxa labanye abakulolu hlelo.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lamhla kunanzwa usuku lweUnited Nations World Oceans Day. Ngosuku lolu kubukwa ubuhle bolwandle njalo lokuthi lungagcinwa njani ngabantu abajiyeneyo. Lonyaka isihloko sokuthakazelela ilanga leli sithi ngesilungu, Our Oceans, Our Future. Kusihloko lesi kukhangelwa ongenziwa ukuthi kungalahlwa amaphepha elwandle ukwenzela ukuthi lungangcoli kakhulu okulakho ukubulala inyamazana lezinanakazana. Ulwandle lugcine amanzi amaningi asetshenziswa emhlabeni wonke jikelele, kuthi lo moya oqakathekileyo uvela khona. Kusinjalo kulezinanakazana, inyamazana kanye lenhlanzi eziningi ezigxile elwandle. Ulwandle luyimpilo njengoba lusenza umhlaba ukuthi usebenze ngemfanelo. Ulwandle lunceda kakhulu lokuthuthukisa umnotho womhlaba wonke jikelele ngoba lusetshenziswa ukuthwala impahla ezijiyeneyo. Kwesinye isikhathi ulwandle lusetshenziswa ukuthi lube yindawo yezemidlalo. Kuyenzakala lokuthi ulwandle lumumethe okungasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi. Kodwa-ke okwenziwa ngabantu kutshengisa ukuthi benza ulwandle lugugudeke ngendlela ezijiyeneyo ngoba abanye abantu bathiya inhlanzi lezinanakazana okungekho emthethweni, njalo kulabanye abaphosela amaphepha lezinye izibi.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Lusigcibela uhlelo lwethu lwanamhlanje, igama nguChris Gandelilale.
Lo ntungameli Nkomo. Liyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.